Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izilukandaba holamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 womgqibelo omhlazi ku 16 Mphalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter yibela kunye amanye ama social media kulomubono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwa nalabo abangekho ku Twitter.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azayithulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni.
Esikubonayo kubandla le-CCC ngathi imvama kumbe injayelo yindlela nje into ejala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kuxatshanwa, kusehlukwana kungathi sokusiya khonapho.
Lo mhlangano wenziwa abanye sebelahla ithemba lobukhokheli bukamnumzana Chamisa.
Umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally, the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti. Abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ye-ZANU-PF.
Icele lebandla le-MRP elikhokhelwa ngabagcinisihlalo ababili abathi uThembisani Mpofu loMudenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo e-Stanley Square kobulawayo likhuluma ngodaba lokungasathembeki kokhetho. Owayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma uthi kasoze agqugquzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukukhokhela umhlangano we-rally eChitungwiza kusasa lapho azethulela uZulu okwenzakala kubandla laselizweni jikelele. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kulokukhonona kwenye inkokheli yebandla ethi uChamisa nguntando kayiphikiswa osebulele ibandla. Siqoxele sikhulumeli sebandla umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Chamisa liyakwazi ke ukuthi lapho kubizwa khona umhlangano kaDr. Nelson Chamisa abantu bayaphuma ngokuningi babo. Ngingafika ke khona ngale esigodlweni seChitungwiza nje ngifuna ukuzwisisa ukuthi imudu yabantu iminjani. Abantu bathi bazahamba ngezinyawo iloba kukhatshana bayefika ke bayekuzwa imeseji ke ekaPresident Dr. Nelson Chamisa mayelana lokuthi ilizwe lethu siya ngaphi, sizahamba njani, ama problems enhlupho esihlangana lazo zizalungiswa.
Manje amapolisa aliwazisile njalo athini?
Amapolisa azisiwe ngumhlangano lowo bawuvumela umhlangano uye phambili basinika la ngencwadi eyobufakazi bokuthi hayi umhlangano uvunyelwe emthethweni ukuthi umongameli Advocate Nelson Chamisa ke akhulume lezizalwane zeHarare leChitungwiza ekusasa emhlanganweni omkhulu eChikomo Stadium eChitungwiza.
Enye inkokheli ebalisa omnumzana Welshman Ncube labotendayi bithi babe bekhona yini?
Wonke abakhokheli bethu bemhlangano we-CCC banxusiwe kulo mhlangano. Njalo ngumhlangano ovulekileyo esingathi ngesikhiwa yi-public meeting. Wonke ozizwa efuna ukuba kulo mhlangano ukhululekile ukuthi abe khona. Ozizwa njalo engakhululekanga ukuthi abe khona hayi kabanjwa ngamandla. Umhlangano wabantu. Abantu bayaphambili ngomhlangano wabo ofuna ukuhamba uzahamba labaningi singathi majority ofuna ukusala uzasala.
Ye manje ungasitshela ukuthi umhlangano lo kuzakhulunywa yini esike sezwa ukuthi inkokheli ifuna ukuzwa ebantwini ukuthi kuthathwe inyathelo bani kudaba lokuthi amalunga edale lephalamende asuke edale.
Indaba yokuthi kuthatha impilo yabantu kuyaphambili. Remember mnye wethu ukuthi lapha sikhuluma ngelizwe lonke, sikhuluma ngeHarare yodwa. Bakhona abakhokheli abathunyiweyo amasayidi wonke angufoya emhlaba welizwe leZimbabwe abakhulumisana labantu besizwa impilo yabantu endaweni ezishiyeneyo elizwe lonke jikelele. Abazaphenduka ke bereporter back ukuthi abantu batheni ngendaba leyi. Ngiyakwazi ukuthi ku Twitter lakunye amanye ama social media kule mbono oqinileyo kakhulu ukuthi siphume. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuhle lokuzwana labo abangekho ku Twitter abanganelisiliyo ke ukuthenga idata babe ku Twitter. Imbono yabo labo iqakathekile. Le abanye abangebe bengekho kuma platforms lawa sibambanise ndawonye sisihluze ukuthi impumelelo ukuthi abantu bezimbabwe kalekale bafunani sibe yazi.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Kusenjalo enye inkokheli yaleli bandla ebalisa umnumzana Walshman Ncube isiphume egcekeni yaveza ukuba umnumzana Nelson Chamisa nguye obangela ukungamanyani kwebandla. Eloba enkundleni yokuxhumana e-X uNcube uthe sonke lesi sikhathi ubengakhulumi ngoba esesaba ukuthethiswa ngabalandeli bakaChamisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Esikubona kubandla le-TPC ngathi yimvama kumbe injayelo yindlela nje into ezijala ukuhamba ngayo ku-opposition ukuthi kugcine kungezwanwana, kugcine kungathenjwana, kugcine kugwenxwana, kugcine kucatshanwa, kusehlukwana, kungathi sokusiya khonapho. Khonokho nje ukuthi umongameli kaza kayenza umhlangano kusukela zonke lezi zinto zenzakala. Ukuthi abakaze behlangane njengoba ukhokheli bebandla kuyatshengisa nje ukuthi kukhona ukungahambi kuhle. Dati likhokhelana njani lingahlangani likhulume. Kusasa nje njengoba esithi umongameli walelo bandla uChamisa kuzawona umhlangano kuningi esingakukhangelela. Kusiya ngokuthi yena ufuna kuhambe njani. Nxa efuna kube lokuthula uzakhuluma ivangeli lokuthula. Kodwa nxa velela esengenwe umoya wona lo ojala ungene opposition wengxabano uzakhuluma ingxabano ukuthi kuzongabangela ukuthi ibandla lidabuke phakathi. Sokufunakala ke ukuthi yena inkokheli atshengise leadership abambane labanye bakhe abakhokhelayo. Ngibona uhlupho ukuthi ufuna ukukhokhela yedwa, kuzamhlupha ukukhokhela yedwa.
Siyabona ubana umnumzana Walshman Ncube obeke waba ngomunye wabasekeli bebandla le-CCC usephume egcekeni wakhomba umunwe uChamisa esithi nguye obangela ukungazwani ebandleni. Ukubona njani wena lokho?
Ubethule kwesikhathi eside uProfessor Walshman Ncube, kodwa lobethule bekuzobala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngaye labanye abakhokheli be-TPC ngoba kuvele kusukela kukhampeni bezibona uChamisa ehamba yedwa labanye nje e-adresa amarali kucatshana zonke lezi nxushunxushu zabochabango bebethule. Khathesi sezowabhubuka wakhuluma and uyatsho nje okusitsho ukuthi uhlupho luvela endleleni kumbe singathi indlela uChamisa abeka ngayo izinto kumbe akhokhela ngayo iphathi. Into azikhulumayo uProfessor Ncube kwabathanda iqiniso ziliqinisa. Yikho kuluhlupho khona phana ku-TPC. Iphathi liyana yasuka ku-MDC Alliance aziyo phathi entsha. Basuka bele zikhundla zabo kumbe besazana bevele benjalo. Bathi sebe ku-TPC uChamisa wabajikela wathi yena nguye yedwa upresident kumbe i-champion in chief njengoba uzibiza kwakhe. Laba abanye ngabantu kazana abusoze kwafa kwaba kuhle khonokho kwabanye abantu. Yikho ke sesibona uProfessor Ncube esephumela egcekeni esekubeka ukuthi hayi kumi kanje, kumi kanje. So ke ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi abatshayeli bendizamtshina basezwane. Kutsho ukuthi ke kukabili bengadingana bakulungisise kumbe bayacabana besiya phambili. Nxa becabana besiya phambili kutsho ukuthi ibandla lizadabukana phakathi.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Icele lebandla le Mthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngabagcinisihlalo wababili abathi uMnumzana Thembisani Mpofu loMnumzana Mdenda Chilumbo lithi liza kuba lomhlangano we-rally ngomgqibelo ozayo eStanley Square koBulawayo. Likhuluma ngodaba lokungasathembi ukhetho. Leli cele lathi selixotshe umkhokheli webandla uMnumzana Mqondisi Moyo lenye inkokheli, kodwa uMoyo labanye bakhe bathi labo asebezithi bakhokhela ibandla yibo asebexotshiwe. Sixoxe loMnumzana Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngomhlangano wabo.
Bonga ababa Chris Gande Twalumba Twalumba kaphathi lonke balaleli siyalibonga kakhulu kwamujuzi amonke muzisizisiyenesiyene ziyabathonga baba Chris Gande umhlangano esilawo kuthiwa yimkhombandlela rally the way forward rally. Abantu bakamthwakazi sebekhathele ngendaba zamavoti, abantu bakamthwakazi sebekhathele nge-administration ezanu-PF, sebengene emavotini abayibona impumela elokwenza ngento esiyibiza ukuthi transformation ngesikhiwa. So thina as Mthwakazi Republic Party under the leadership of National Interim Committee ekhokhelwa yimi uMdenda Chilumbo lobaba uMfulongatshi Mpofu uMbuthembisani Mpofu, sesikubonile ukuthi kufunakala into ezanika abantu bakomthwakazi ithemba njengoba sebekhathele endabeni zamavoti, sebekhathele ngendaba zabo triple C ezamalwane. Abantu bevote kusasa kuvuka kungani kuyalwiwa, so kuyiproject. Abantu bayasitshela ukuthi we are now tired about that. So our agenda number one is to make it a point that we are going to stress and put records straight ukuthi umnanga kwalezana uBF aso bantu abarespecta intetwa yielection kumbe impumela yaelection. Ngoba iZimbabwe is under what we call electoral authoritarianism. So ukuya kuma-election is just a wastage of time, wastage of resources that is keeping other people onto power when they do not have the legitimacy. So imkhombandlela rally yethu ngeyokuthi sibumbe ibandla le-MRP libe strong, babekwazi abantu bemathebelelini ukuthi yilo kuphela ibandla elizabakhipha e-Egipita libasa e-Canaan. Siza unpacka i-way forward kumkhombandlela rally, yikho esizakhuluma khona ukuthi i-self-determination ithathwa njani. I-self-determination labantu abeZimbabwe abalwela i-democracy kuchiyene, ngoba umuntu olwela i-democracy umuntu o-independent. Thina asikakhululeki. So our main agenda ukuthi abantu bakithi babekwazi ukuthi hayi ukuvota lokho okweZimbabwe lifanele abantu abalwela amalungelo. Thina we are fighting for independence. So umkhombandlela nguye ngole yonke into eyokwenza ukuthi abantu bemathebelelini ukuthi bekhululeke ikuyini okufunakalayo. Ngiyabonga.
Selicelile na imvumo emapholiseni njalo bathini?
Kusenjalo baba Chris Gandhi, sesikhile emapholiseni sile almost 3 weeks sikhile. Yirali esemthethweni, yirali eyazakalayo lengatsha zikahulumende zonke ezokwenza ngokuvikela uDlamini. Yirali eyaziwa ngama-CIO, yirali eyaziwa ngamapholisa, yirali eyaziwa layo ubaba lo wanotiwa ngu-Emmerson Mnangagwa yazi. So isemthethweni, siyabe sise-Stanley Square but phakathi eholini, yikho lapho esiyabe sikhona mhla ka 21 December from 9 o'clock up to 5 o'clock. Ngiyabo.
Lathi siyabonga Mnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo becele le-MRP. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhinga. Wayengumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uthi kasoze aququzele uZulu ukuthi avotele ibandla le-ANC kukhetho lomnyaka ozayo, esithi leli bandla selisuke kunjongo yomdabu walo. UZuma wazise lokhu lamuhla esithi yena labanye bakhe bazavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe. Leli kulibandla elabunjwa ngabantu abaqeqebuka kubandla elibusayo ele-ANC.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe lamlela namba wakubengula lamlela ntwandwe lamlela ntwandwe lamlela mshweshwe lamlela
okwezemaphandleni buyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kube kwasekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo iyakhula inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini lokuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlumu zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zila manzi ukunatha, ziyahamba zisiya kachanga ziyatshontshwa, zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla bayatshontsha, tshontsha futhi ezinyathola zihlinziwe. So kuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwale nhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalaba abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singenza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani leliyani ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amaroli ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile sekukhonanyana khonokhu nje lalaba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu kakhulu kakhulu, amanzi, ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube lendlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi, amadonki, imbuzi, inkomo, kuyasokola kakhulu kakhulu kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye lamanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, Albert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa nomnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sihlaziya ke udaba lomfanekiso wokuhaya obutshengisa umfanekiso wenkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabango.
Ngiyabingelela mnumzana, ngibingelele nabalaleli besangene nathi sonke namhlanje. Ye ubonakele umfanekiso ka mnumzana uSengezo Shabangu osuhlanganiswe lesithombo lo mfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula, inkosi yakwaMthakazi, inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe ilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba, uthuka uLobhengula inkosi yabantu, uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni, uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu, abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni, bengaba semashonaland, bengaba sebukhalangeni, bengaba kuphi, kodwa ngumfanekiso wothuko, umfanekiso wenhlamba. Kodwa ke indlela omuhle ngawo lowo mfanekiso yikuthi uyabonisa ukuthi politics yakuleli yalizwe, umbangazwe wakuleli yalizwe awukakhululeki kunketha bantu, kunketha banye, kunketha impikiswano. Ungavele nje uphakame njengomnumzana uShabangu ube nesibindi, wenze okwenzayo, wenza ipolitiki njengoba uyipolitician, sebe yakuthuka. Kodwa ke baningi abanye abaphakemeyo benza abakwenzayo, bahlanganisa abakuhlanganisayo, bamela abakumelayo, abazange bathukwa ngendlela inkosi uLobhengula esithukwa ngayo, ngendlela njalo umnumzana uShabangu asethukwa ngayo. Ngakho konke konkana kuyisibonakaliso sokuthi upolitiki waleli lizwe laseZimbabwe uphuhluluke kangakanani, ubole kangakanani, mncane kangakanani, wehluleka kangakanani. Umfanekiso lwana kahle kahle wona ube yinhlamba, ube luthuko, njalo ube yisibonakaliso sokuthi asikaqali phansi ukulungisa umbangazwe lo mbangambuso waleli yazwe.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngiyokuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njana?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona ama-cartoon, imfanekiso, amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa, ukuthi kube lohlaya, kube nohleko, kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe, njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi, akunamuntu wakwahlekisa ngombuso, akunamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi Bengula, uhlekise ngobukhokheli babantu, uhlekise ngamapolitician, uhlekise ngakho konke kulungile. Ngamahlaya, ngamakhathuni, lokho abathi isathaya, abathi isakazini, abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke imhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu. Bangaki abantu ababuleweyo ngegugurawundi ngokuthi bangamthwakazi? Baningi. Bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi? Baningi. Bangaki abafiphezwelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo? Baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikuse emhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed, bahlekisa ngoProfet Mohammed, bahlekisa ngoProfet bani bani, kufa abantu, kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanganisa isithombe sikamnumzana uSengezo Shabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya ukutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Alo ke ngumnomsana Jethro Mpofu ohlaziya izombusazo ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye. Okungathesi ke ngesikhangele ezokuzilibazisa kuhlelo lwethu abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele MTM Ngwenya Family Brothers lona eselethule idlalade elitsha. Nangumkhokheli waleli qembu eqoqa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Kama ngibekuthemba ngwenye ngokuzalwa ngizalelwe enkaya kodwa ngikhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi. Ngizalelwe enkaya eForest ngakhulele Plumtree esigabeni sasemagumbi lapho ngikhule khona ngihlehliswayo isalukazane ngisithanda kakhulu umama Shoni ongena odlala endlini enkulu kakhulu empilweni yami kuzokufikela engikhona namhlanje. Ngiyambonga njalo sizohlala njalo ngimbonga uNkulunkulu azamthathe ngaleso sikhathi azomthatha ngaso kodwa ngisafisa ukuthi angigcinele yena lakho. Mina ngingumholi MTM Ngwenya Family Brothers. Sizolethulela idlaladi lethu elisha nesihloko esithi sona bengizobuza. Le dlaladi bengahambi ngedwa benhlangene neqembu leNdamuleni Kings kanye neMalunga Brothers ukuthi iqembu liphuma under i-MTM Ngwenya Family Brothers. I-MTM Ngwenya Family Brothers isungulwe ngo-2014. Namhlanje sizolethulela idlaladi lethu lesi-7.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangabe bethanda ukuxhumana lathi abafuna ukuthenga ingoma zethu noma befuna ukusibhuka noma ninemcimbi yakhona ukusibhuka nesibizi seza sizonijabulisa akusinkinga le. Ningaxhumana nathi kulezi namba 073 940 0617 ngokuhlala siseSouth Africa Johannesburg.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Eqinisweni ngizothanda ukubonga kakhulu kubo bonke abalandeli abathe baseseka basupporta ngesikhathi sisukela siqala kuzokwenza namhlanje bangazange belahle ithemba kithi abalokhu bethembele kithi besisupporta njalo. Ngithi siqhubeke lisisupporta njalo kuze nathi siqhubeke silijabulisa ngendlela enhle kakhulu. Ngibagqugquzela ukuthi bengathengi ama-fake CDs. Ma ngabe lifuna ama-CDs noma ama-USBs ngcono lixhumane nathi sina suka lapha nasilimaza kakhulu ayikho into esiyitholayo njalo suka futhi singasenawo amandla ukuthi sibuyele sizenzele ezinye ingoma lijabule. Ngakho ngiyabonga kakhulu bantu bakithi bonke abathe basisapota ngokweqiniso. Sengithi nalabo abathe bathenga ama-R10 ngithi sengathi lingabubona ububi wokuthi lithenge ama-R10 litshintshe nani nize nizothenga ama-original. Siyabonga abalandeli bakithi.
Siyabonga Ntungameli obesipha ke uhlelo amaculi bethu. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuba lomhlangano we-rally etshitungiza kusasa. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.